So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 3 kunhlolanja 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Imfa ezingaka zabantu abangenacala, abantu abangaphathanga isikhali, abantu abakhalela nje ukuphila ukuthi kuphilwe ezweni kube mnandi. Bathithile ngezibhamu babulawe ngezinhlamvu kube kanje. Isibonakaliso nje sokuthi umbuso wakhona usezandleni zabantu abanjani.
Inani labantu asebefile ngemva kokudutshulwa lokutshaywa ngamasotsha lamapholisa selifike kutshumi elilodwa lasithupha 16.
Okwenzakala ukuthi ngokuya vele isinkwa babe ngani vele sifuze besifake uprize nale esithethe sithi ekuqaleni lapha ngoba babekhala ngokuthi uhulumeni kabaniki foreign currency.
Intengo yesinkwa isikhuphukile isuka ku-$1.40 yaya ku-$2.50. Ngakolunye uhlangothi amafutha ezimota lawo seqalisile ukusilela elizweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi inani labantu asebefile ngemva kokudutshulwa lokutshaywa ngamasotsha lamapholisa selifike kutshumi lasithupha 16. Inhlanganiso le ithi njalo kule nani elifanayo labesifazana abadlwenguliweyo. Abadutshulwe balimala bona bangamatshumi ayisishiyagalombili lanye 81. Ababotshiweyo phezu kokutshengisela okwaqoqwa iZCTU kanye lodlakela olwaqhamuka ngaleso sikhathi bafika phose kukhulu 873. Imbiko le iza ngesikhathi umsekeli kamabhalane weMelika ubona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe aseAfrika, umnumzana Tiboneki, esithi eleMelika liphatheke kabi ngokuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo uthi uchuku lolukumele luphele njalo abakhahlameza uzulu labo babotshwe. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kuyisibonakaliso baba sokuphuhluluka ukubola lokudilika kombuso othando, kombuso welungelo, lombuso wenkululeko. Okunjengokuthi iningi labantu bakithi abashaye inkonzo bachaya impululu ukuthi umgabe sesimkhiphile iZimbabwe is open for business. Sebeza kubona ukuthi hayi khona ivaliwe-ke namhlanje iZimbabwe ngobana imfa ezingaka zabantu abangenacala, abantu abangaphathanga isikhali, abantu abakhalela nje ukuphila ukuthi kuphilwe ezweni kube mnandi, badutshulwe ngezibhamu babulawe ngezinhlamvu kube kanje. Isibonakaliso nje sokuthi umbuso wakhona usezandleni zabantu abanjani, abavela kuphi, abaqondeni emhlabeni. Kubuhlungu baba.
Kahle kahle kuzaphetha ngani kuyinto lokho Macaphulana, njengoba iSADC le African Unions zikhanya zingafuni ukungenela kudaba lweZimbabwe.
Thina abahlaziya ezembangazwe emhlabeni wonke jikelele singakutshela ukuthi baba ungabona kunje kuqhubeka kunje nabomakhelwane bengathi babheke eceleni bashaya indiva, kodwa umumo usiya ujula usiya phambili ngokonakala. Okugcinakala kwenzekile impi yomdeni esingathi thina yi-civil war, okuthi kukhona abanye phakathi kweZimbabwe labo abaphethe izikhali abaza kuthi ayi le nto asiyifuni kayini, bese kuphikisana lalabo abathi kayiqhubekele phambili kuqashane kube lempi. Njalo kumbe zonezi zikhinyi ezikusayo ezingelanembeza ezingelamusa zicabane zona zodwa, kugcine kufakelwana amatshesi, kudutshulwana, kubulawana, ukukhanya ngathi yiso isiphetho siyakuso ubunyama lobu obuphambi kwamaZimbabwe yibumnyama bemadabu kakusa umsindo lokho na umsindo wengungu ekhalela ukudabuka ngeke kuqhubeka abantu benkosi abantu bakamdali bephila kanje ngaphansi kombuso wesandlesi nje kube njalo kuyalunga kuphela inanga lizaphuma.
Umnumzana Tinizulu Macapulana yincwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Intengo yesinkwa isikhwelile isuka ku-$1.40 yaya ku-$2.50 okuyinto echiye abantu abanengi bekhala. Inhlanganiso yabosomabhizimusi abapheka isinkwa e-Bakers Association of Zimbabwe ithi ukukhwela kwentengo yesinkwa lokhu kubangelwe ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kanye lokunye okunengi okuchiyeneyo abakusebenzisayo ekuphekeni isinkwa. Ngakolunye uhlangothi, amafutha ezimota seqalisile ukusilela njalo elizweni ikakhulu edolobheni leHarare kanye lakoBulawayo, lapho okutshone kule ndwendwe zezimota ezinde emagalajini izolo lanamuhla. Udubo lolu luke lwadlanga ngamandla esikhathini esedluleyo kodwa lusuke lwabanganeno kuviki ephelileyo. Sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokukhwela kwentengo yesinkwa.
Okwenzakala ukuthi ngokuya vele isinkwa babengani babesiphuze kubesifake kuprayizi nale esithethe siyi-$2.50 ekuqaleni lapha ngoba babekhala ngokuthi uhulumende kabaniki i-foreign currency. I think ngokubona wami okwenzakalayo ukuthi ama-allocations la foreign currency avela uhulumende akabuyi ngesikhathi because okwayenza ukuthi bebesiyadinga i-foreign currency kwezinye indawo. So kunzima ukuthi baphumele egcekeni ukuthi bathi kubona intengo ikhweza ukuthi abatholi i-foreign currency ngoba bayayithola kodwa bengayitholi ngesikhathi abayikhangeleleyo. Bayacatsha ngamafutha ukuthi amafutha akhwelile.
Ukukhwela kwentengo yesinkwa lokhu kutshoni empilweni kaZulu obevele ethwele nzima.
Ngungakhangela okuthiwe ngumthuli ominister obekhulumile ngaphambilini ukuthi austerity for prosperity. Okukhwela kwezinto lokhu bekukhangelelwe ukuthi kuyenzakala kuqala umnyaka and kuzazikayisika ukuthi isinkwa ekuphila yiso sisaphekhwela. Ngakhangela i-basket of those first 14 or 15 basic products zizakhwela in the next 2 months. As they try to match the rates of the US dollar ngoba ngabakwazi kubana silakho lokho esikuthi the bond i-1 to 1 US dollar yikufanisela lokho okwenzakala siko 1 to 1 kule rate esithi i-trading rate ye old mutual ukubana sikhangelele ukuthi athesi i-between 3.5 and 4. So prices will always follow that rate.
Amafutha ezimota wona atshone esilela bekule ndwendwe izolo namhlanje kumi njani?
Hayi, indwendwe ziloku ezikhona loba zizefintshane kodwa zikayethusi ngoba ungayithi ungama uyayithola ikakhulu koBulawayo lapha edorobheni. Indwendwe zona zesezijayele ezezivele zikhona amaziko nalawo ukuthi kuyakule moto eziyi-10-15 phambi kwakho uyayithola ishure.
Nxa bekhuluma abamagalaji bathi inkinga ingaphi?
Bona bebekhala ngokuthi i-delivery iyaphuza le-fuel so bafica sebephele dudu yikho kubahluphayo. So bengakwazi ukuthi i-delivery kubana bona babebhadalile kumbe babengabhadalanga abakahulumente nxa sikhayela into ze-foreign currency.
Umnotho ungaqhubeka uhamba ngalindlela Shoko, inyanga isiyaphela ubona simi ngaphi njani njalo njengelizwe?
Umnotho le ule challenge kabili. Ungakhala esithi ngama-macro fundamentals from a micro level there's a shift that is very positive but to the ordinary man there's a very big challenge.
Umnumzana Reggie Shoko incwethi kwezenotho sixoxela ekoBulawayo singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yi
kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhla kuhlelo sesibuyela ke gobulawayo gontuthu zethunqa sixoxa lomnumzana uthondela ishoko mayelana lomkankaso wakhe the cleanup bulawayo campaign wona olenjongo yokukhuthaza uzulu ukuthi adobe ingcekeza umkankaso lo usefikile ku day 700 ontanga 700 yishu Masameni kuye siyezo kunengi. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo lobatsha mnumzana unjani?
Hayi ngiyaphila ngiyabonga lokungivayitha kuhlelo lenilenge.
Day 700 mnumzana usifikile amhlophe budonga.
Hayi siyabonga kakhulu. Lapho siyajabula kakhulu ngoba sesifike 700 days besingakhangelele ukuthi sizafika lelilanga kodwa hayi siyajabula sibili.
Njengoba selifikile ku day 700 liyenza umkankaso lo ubona ngani utshintsho soluyabulangala na kubulawayo
utshintsho solukhona olunene ngoba sathi siqalisa thina idolobha lethu abantu abaningi kade bengazwisisi ukuthi ingcekeza ayiphathi kuhle phansi so kade sesifike ku 700 sesibona ukuthi abantu abaningi sebe benefite kakhulu lo mkakaso wethu abantu abasalahlizile phansi sesithola abantu abaningi ababuya besijoyina sesithola abantu abaningi ababuya besinika i-advice ngikhuluma kanje kulabantu ama-recyclers asesitshela ukuthi hhayi nxa yenza i-program yenu every day lisi-invite lathi sibuye sizokollecta amaphepha a-recyclwayo imbhodlela ezi-recyclwayo lakho futhi lathi sesifundisa abantu endaweni esiyabe senza amathina ukuthi enye ingcekeza ayisongcekezela yakwansi ukuthi ilisensi ukuthi lani ngithole imali
Thonde uke wangitshela ukuthi likhangela ukwenza umkankaso lo emadolobheni achiyeneyo seliqalile na ukwenza khonokho
ye ngathi sokule kudisemba sayiqalisa ezi-4 sahamba sake sasebenza namanye ama-youth sawafundisa ukuthi bafundise abanye babo ukuthi bengalahlizi phansi bedobhe amaphepha kufakwe emabhini zik-4 sesike safika ngikhuluma kanje sesinusiwe eluphane sesinusiwe emutare sesinusiwe laseharare so sisadinga isikhathi ukuthi lathi sibone ukuthi singahamba nini sincedisa abanye ukuthi lawo beqalisa umkankaso lo ukuthi ibe yinto ezaspreada not only lapha kobulawayo not only lapha eZimbabwe sifuna ukuthi kuspreade even beyond Africa
umkankaso wakho owe-clean up campaign uyahambelana kanye ngomkankaso kahulumende wona owenzakala kanye ngenyanga i-National Cleanup Campaign. Ngombono wakho uthi imkankaso efana ngalena iqakathekile okungakanani?
Lathi sajabula kakhulu sisizwa uhulumende esithi sekule National Cleanup Day. Ngoba lakho kwabalula ukuthi nxa sitshela abantu ngomkankaso wethu bezwisise ukuthi hayi khangelani lakho kuvela kuhulumende into esiyenzayo inhle lani lilalele. So sajabula ngoba uhulumende sele wonke umuntu ukuthi laye once a month every first Friday wonke umuntu yenza i-cleanup for 2 hours so liyasincedisa kakhulu
njengoba umkankaso usaqhubekela phambili liyakhuthaza na abanye abontanga abaphila endaweni ezijiyeneyo ukuthi labo baqale ama-cleanup campaign abo
ye kulo munye ubhudi wethu u-Jim Justus Nyam ose-Nairobi e-Kenya ubesinxusa naye eKenya ukuthi lathi siyehamba siyeba-educator lokubafundisa ukuthi lawo beqalise lawo umkhankaso wabo ngani so ngiyathaba ngoba nxa umkhankaso sukhangelwa ngamanye amazwe akhatshane njengeKenya lathi siyabona ukuthi hayi sibili uhamba phambili kuhle
zulukandaba lemzwile umnumzana uthonde rayishoko thonde siyabonga ngokungena kuhlelo lwabatsha mnumzana
Hayi ngiyabonga libe lelangene.
+2637723780 yoni nombolo yabo mthwakazi omuhle bathinteni ku WhatsApp. Hayi isikhathi du kwanele kwalamuhla abafisa ukuxoxisana ngami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3. Asitibaneni kuhlelo labatsha uhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngolwesibili kusukela ngo 8 kusiyafika ku 9 p.m. Zulu kandaba. Bye bye.
Siyabonga Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Sengana masiko
we senziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla siqhubekela phambili ngodaba lomendo nokuthi laba bafuna ukuthatha kumele benzeni. Ye lamhla ke silo nkosikazana Sandra Ndlovu lo baba u Richard Moyo umfundisi. Mandlovu kunjani mama?
Ngiyaphila njani baba Dube?
Siphile kakhulu. Eh baba Moyo injani impilo?
Awangikhona kunjani baba Dube?
Hayi siphile kakhulu. Yes, ngase ngawe Mandlovu. Kwenziwa kuyini ukuthi abantwana abasatholi umendo kulezi zinto?
Abantu abasathembakalanga. Abantu sebegcola ukudlala ikakhulu. Abantu bathatha umendo bawenza ibhizinesi ukuthi umuntu ngabona hamba umuntu abe efuna ukuthi engamthatha le mali lamazi nobobaba labesejabo ufuna ukuthi umuntu wabe asakwanisa ukuthi basupport imuli ngendlela yabe funa umama la azisebenzile yikho kuyenza umendo iqine ingasahambi ngendlela eyiyo.
Ye wathi sizubaba umoya
ya inde ikhona amalanga la esiphila kulo inkinga ekhona kunabantu kunamadoda nabantu besifazana khulukhulu kunabomama abomama baningi umuchato bayawufuna uthola ukuthi mhlawumbe uthohlangana enye indoda indoda inamehlo emihle amaningi uthola ukuthi mahlala nomfazi lo kusasa nalo iyo yinto yenza ukuthi namhla nje simawubona abantu bakhona kuzama zonke izindlela ukuthi bakhona ukuthi bashade mara the most abantu baningi abasathembekali kuhlala khona emadrobheni bomama nabo abasafuna ukushada wawafuna ukuthi bahlale lapha nalapha 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 amadoda futhi ayenza futhi khonoko abantu abasafuna ukuhlonipha abasafuna ukuhloniphana.
Nxase sikhangela ke udaba lolu Mandlovu pho ke ukuthi kulungiswe abantu begcina bethola imitshado eyiyo kuvele kumele kwenziweni
uze umtshado ube ngcono ikakhulu omama thina abantu abangomama kumele sibe nenhliziyo ibe nokubekezela ubaba ngaze ayenzeni uma umuntu ongumama umele ufunde ukubekezela uhloniphe uzehlise phambi komkakho uhloniphe labazali babo ikakhulu thina abantu abangomama umuntu engathola umuntu ongubaba sefuna ukuthi asapote imuli yakhe akhohlwe ukuthi lakibo baba lapho endele khona kunabazali bafuna ukudla so ezizinto ezenza imendo nayo ingacaci.
Kodwa ke khonoko ke okukhulumayo ke nxa singakhangela ukuthi nxa evele umuntu edinga ukuthi ayende kumbe athathe kumele ayengaphi ukuthi akuthole khonoko akudinga Mandlovu?
Kumele uthathe umuntu omazi ukuthi ngesikhathi esikwabona ubuze ukuthi umuntu lo ukhule ulobuntu bani ukhule njani uphila yiphimpilo ayikhona ukuhlangana nomuntu ongamazi ubuntu umthathe hlangane naye lamhla 3 days enhlala lonke angeke lakho umuntu kumele libe nesikhathi hhayi into zesimanjemanje azifuneki emtshadeni.
Ye baba Moyo, izinto zesimanjemanje lezi yizo zihluphayo akunjalo baba ngamafutshane sibe
yizo inkinga enkulu yenza ukuthi namhlanje imendo ingabi khona kunabantu baningi ngendlela yokuthi namhlanje uthola ukuthi mhlawumbe omunye umuntu mabahlangana namhlanje even etaxini bagcina basesendawo eyi-1 bahlala bonke bayenza amahlalisane kuba nezinkinga ziningi and futhi enye into amadoda amaningi ayakhohlisa abantu besifazana mambona uyomthembisa ukuthi ma wanginikeza ingane ngizokulobola and umfazi bagcina bayenza njalo ekugcineni uyobaleka amuyekele anjalo so izinto eziyenzeka kakhulu lapha nyamhlanje mara into ekhona kunalaba afuna ukuchada ma umuntu wazinikela ma umuntu wazimisela or wafunisisa ukuthi umuntu oright ingakhohlela naye mbungu muphi indoda uzoyithola or umfazi omuhle uzomthola ayikuthi ukusheshe nithi ukuthi abantu banyamhlanje bayangena kuzinto ezimbi bahlangana abafazi lapho bahlangana amadula lapho and ekugcineni bagcina ngibo bazokhala.
Ye singathi gqiba khonapho-ke Mandlovu.
Ya ngathi ikakhulu abantu nabangomama yithi kumele sizinakekele
abafazi abaningi izigebengu, abo baba abaningi izigebengu, uthola umunye uyisifunela imali yomuntu and ekugcineni uyokugcina siyobaleka.
Lo ngubaba uRichard Moyo ukhula ngale kule South Africa. Besikhuluma njalo lo nkosazana Sandra Ndlovu, incwadi kwezamasiko esintu. Ngilethe mbala ukuthi siyehlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Walivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube
sibongeke ijahe elidala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba bagcinakele endaweni zonke abakizo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje siyabuyela njalo kumbhalo waseRoma usahluko 8 undima ngo 26. Ithi yona ngoba siyazi ukuthi konke kusebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu lababizwe ngokwenhloso yakhe. Sithola umpostoli Paul uyaloba uloba encwadini yabaseRoma ikhuluma ngokuthi kakusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Mayese esandulela evula isahluko sakhe usahluko 8 uthena ngoba kakusekho kulahlwa kulabo abakuKristu Jesu, aqhubeke ngendaba yakhe. Engithandayo yile abesethi yena ngoba siyazi ukuthi konke kusebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Ngithanda ukuthi ke ngithi mntakababa, konke okungabe kusenzakala empilweni yakho, abanye lingabe sidlula ekuhlekweni, abanye sidlula ekulingweni, abanye sidlula ekulahlekelweni, abanye sidlula ekuboshweni, sidlula ekujeziselweni, besiqambela amanga, besingcolisa, besenza lokhu, bekhuluma kabi ngawo, abantu bekuhleba. Zwana mntakababa, ungabanaki. Lithi iBhayibheli izwi leNkosi, ngoba siyazi ukuthi konke kusebenzele ebuhleni. Noma ngokumnandi yazi ukuthi konke kusebenzele ebuhleni. Noma kungabe kuyibuhlungu odlula kibo, yazi lokhu ukuthi busebenzele ebuhleni. Khumbula ukuthi uJosefa nxa engaba bembamba abafowabo, bembopha bemphosele emgodini, akwakungemnandi. Kwakungemnandi bebeza obafowabo boLevi bemkhipha laboRubeni, bemkhiphe emgodini, bemthengisela amaMidiyana. Kwakungemnandi. Khumbula ukuthi uJosefa amaMidiyana bemthengisa endlini kaPotifa eyisiqili. Kwakungemnandi. Kwakungemnandi uJosefa eseboshiwe emva kokube yalile ukulala nomkaPotifa. Kwakungemnandi. Kwakungemnandi uJosefa esejele eboshiwe, bemgconile, bamenzela amacala, bamesulela udaka. Kwakungemnandi. Zwana kodwa mntakababa, indaba ezimnandi yikuthi uJosefa ephakathi kwejele, lithi iBhayibheli waphuma enkantolo waya kuba sephalasi, ngoba konke kusebenzele ebuhleni. Alubana kabe ngamthathanga abafowabo bamthengisela amaMidiyani, wayengasoze ayefika ekuthi abe ngugovernor weGibhithe. Cabanga ukuthi alubana uNebukadneza akathumbanga uDaniel, uShadrach, loMeshaki, loAbednego, babeza kubonela ngapi oDaniel ukubusa. Khumbula ukuthi alubana uJesu uqobo lwakhe kabambophanga, bamshaya, bambophela, bambethela esiphambanweni, wayeza lithola ngapi igama elithi iBhayibheli kwabasePhilippi 2 wangokuba wazehlisa wazithoba kwaze kwaba sekufeni ngisho ukufa kwesiphambano. UNkulunkulu wasemnikeza igama eliphezu kwawo wonke amagama. Ngithanda ukukhuthaza ukuthi entweni udlula phakathi kwezigigaba, mthande uNkulunkulu unganyikinyeki. Ma bekuhlasela bekuhleka, umthande kakhulu. Ma izinkinga zisiza zivela umthande kakhulu ngoba konke kusebenzele ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Baba yonamandla wonke siyabonga izwi lakho elinamandla njalo eliphilayo. Siyazi ukuthi konke sidlula kikho kusebenzele ebuhleni kulabo abakuthandayo. Babona amandla wonke duduza ngalo. Baba siyabonga ukusiduduza ngalo kusiqinisa ukuba sikwazi ukuthi wena ulemicabango emihle ngakho konke okwenzakala empilweni zethu. Busisa bonke abalaleleyo, ubusise nabaphathi bohlelo ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle kuba lawe kuhlelo. Lo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Isibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi. Sisigqibeke ezakusihlwa ngokukhangela impumela yemidlalo ye-English Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Manchester United 1, Leicester City 0. Umdlalo phakathi kweManchester City United oqhubekayo sikhuluma nje leArsenal yakhoqela iMan City nge-3-1. Isa ku disappoint uThembile Arsenal. Umfoka Molo beku mozilu tuli ehlabela kamnandi ingoma yokholo esithi udumo lwakhe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singake ehlukane sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebefile ngemva kokudutshulwa lokutshaywa ngamasotsha lamapholisa selifike kuchumi elilodwa lasithupha 16. Intengo yesinkwa isikhwelile isuka ku-$1.40 yaya ku-$2.50. Nakolunye uhlangothi amafutha ezimota seqalisile ukusilela ezweni. Kwanele olivalelisayo muntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.